kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngumgela ngenjabulo ku Studio 7 olesithathu mhla 21 Ntolanja 2024 okeps dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yo Excellence baba umnangagwa ndolanga kuzivisa ikonga kuti isu kuno kumashingo tinotenderana nemi pa Vision 2030. Tinoti 2030 baba umnangagwa vanenge vari po.
Ngosuku lokunanza iNational Youth Day, inkokheli yabadala zanuPF eMasvingo iveza ukuba izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwesihlandla lesithathu i-third term. Inhlanganiso ezimela ilungelo lentatha lezindaba selisole uhulumende ngokwethusela intatha lezindaba zephephandaba lobulembu le-The News Works. Ugatsha lwezampilakahle lubika ukuba sokutholakele umgaga wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlolwa kwamanzi kwezinye izambuzi kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Inkokheli yebandla leZANU-PF eMasvingo ithi izasekela isinqumo sokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kwehlandla lesithathu i-third term besithi bazalwisana lalabo abazazama luvimba lelinyathela. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza usuku lwabatsha olwe-National Youth Day okulikhefu elaqala libizwa ngokuthi yi-21st February Movement. Usuku lolo lwalungolo kunanza ilanga lokuzalwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma kulombuthano umgcini sihlalo weZANU-PF eMasvingo umnumzana Robson Mavenyengwa uthe isigaba seMasvingo sifuna uMnangagwa abuse kuze kuyefika umnyaka ka-2030.
Tinoti 2030 baba uMnangagwa vanenge vari po.
Mongameli baba Mnangagwa, ngithanda ukulazisa ukuba thina lapha eMasvingo sivumelana lani ukuba liqede uhlelo lweVision 2030. Ngiza kuthi mina ngo-2030 ubaba uMnangagwa uzabe esasekhona.
Ekhuluma embuthanweni lo uMnangagwa uthi uNkulunkulu nguye yedwa ulamandla okutsho ukuba asuke nini esikhundleni.
Kulomuntu oyedwa kuphela okwaziyo ukuba ngizasuka nini nguJehova.
Kodwa abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa ukwelungelo loluntu bathi okwenziwa iZANU-PF kuphambana lesisekelo sombuso welizwe esalojwa nguZulu njalo kuphazamisa umbuso wentando kaZulu. Isikhulumeli selinye lamacele awe Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi okwenziwa iZANU-PF ikwephula umthetho.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokukhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedlule.
Umnumzana eBed Jamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party uthi abantu bonke kumele bekwale okufiswa libandla leZANU-PF.
Ngamatsotsi lawo abantu beZANU-PF labo bahamba bekankasa bemobilize amaprovince.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power umnumzana Pride Mkhono uthi akusoze kube lula ukuthi uMnangagwa akwenze lokhu.
I-constitution njalo iyephambili ithi nxa umuntu efuna ukutshintsha i-provision yona leyi kumele iye ku-referendum lapho abantu beZimbabwe bazavota khona bonke nje bonke abantu abale-above 18 years abalezithupha bevote bethi bona bayafuna yini ukuthi i-constitution itshintshwe.
Ekhuluma eMasvingo namuhla uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba baqakathekise ukunanzwa kwelanga leli ngoba lusuku lwabo. Uthe uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuqakathekisa imisebenzi eyenziwa ngabasakhulayo ngoba beyinsika yentuthuko yelizweni. Isisekelo zombuso welizwe sikubeka sobala ukuba kumele kwenziwe i-referendum uma kulebandla elingafisa ukuguqula isisekelo sombuso welizwe. Okwamanje ibandla le-ZANU-PF lilamandla okwenza lokhu edalele House of Assembly, kodwa libhekane lobunzima ukudalele Senate ngoba alilabantu abenelayo abangavotela okufiswa libandla le-ZANU-PF. Kungaze kwenziwe i-referendum akuvunyelwa ukuba umongameli osesikhundleni okwamanje abuyele esikhundleni. UMnangagwa wake watshela umsakazo weCape News Network ukuba uzahlala esikhundleni kwesikhathi esihlelwe yisisekelo sombuso welizwe kuphela. Wathi uzadedela abanye isikhathi sakhe sesifikile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba sezisole uhulumende ngokwethusela intatheli zindaba zephephandaba lebulembu elenye the News Works. Leli phephandaba lethule udaba oluveza ukuba kulabaholi bamabutho abathathu abakusibanga samageneral abathola izitanda zokwakha izindlu ngongekho emthethweni. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wethule umbiko esithi intatheli zingalokothi zingene kundaba ezibhadelelane lebutho. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists isole imbiko kaJaramba isithi lokhu yikuvimba imibiko eqakathekileyo ethulwa zintatheli zindaba. Zona intatheli zindaba zeNewsworks zethule umbiko zisithi asiye kwethula ezinye indaba ezibhadelelane lodaba lwamabutho la. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisane Muleya, umhleli wephephandaba leNews Works.
Kusuke kwaba lokuthi basebeqalisa nje ukusifonela bebuzabuza kwabanye esisebenza labo ukuthi kanti amadoda la i-information leyi bayithola nga. Bona kahle kahle badinga ukuthi ngubani umthombo wendaba le esiyibhalileyo ukuthi ivela nga. Bayadinga ukuthi bathole umuntu ophakathi ositshelileyo ngoba abayiphiki njengoba bekhiphe i-statement besithi bayiphenya phakathi ukuze bathole ukuthi ihambe njani lokuthi ngobani abaphakathi kodaba le-corruption law. So ngathi since last week bebelokhu bedinga bebuza abantu esibaziyo kuze kube yizolo besiye ebantwini abantu besithi abantu laba kanti basebenza lobani, bebuza obhala udaba lolu u-Owen Gagare bephinde babuze mina njengomhleli wephephandaba. So ngathi ya basithwalise nzima ngoba bazama ukuthi basilandele balalele incingo zona lezi esisebenzisayo. Ingakho ngitshintshe ucingo.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba kukhanya sesibona labo mnumzana George Jaramba sebephuma emaphephandabeni lapha befunga begomela besithi lina elikwenzileyo akulunganga.
Sibonile besezwile ngoba njengoba silabantu esisebenza labo phakathi laphana kuhulumende bebesebesitshelile izolo ukuthi hayi lizabona kusasa isikhulumele sikamongameli umnumzana uJaramba uzaphuma esithi lina kumele lidalele katshana le ndaba le, phumane endabeni lezi azingilina. Ngoba indaba ezinje ezimayelana nama-institutions afana lebutho akumelanga intatheli zisondele eduze. Besivele sesikulindele lokhu ukuthi kuzaphuma kunjalo. Kuthe sibone ekuseni sekunjalo kusho ukuthi isinqumo esisithethe sokuthi sike sime ngodabalelana si-right silungile ngoba uyabona nje udaba lwangikhona sebesiza ngamandla bonke sisisho laba abasebenza phakathi laba sisisho laba e-Milton Tentons bayasondela kakhulu labo phakathi kodaba lolu.
Umnumzana Dumisane Muleya umhleli wephephandaba lobulembu elethe News Works ubexoxa ecungweni leStudio 7 eseSouth Africa.
The Voice of America, VOA.
Udubo lwamanzi luqhubekela phambili kobulawayo umunisipala wedolobho esengezelele amalanga okuvalwa kwamanzi kulandela ukufa kwemishina yokuwapompa esuka emadamu. Umeya waleli dolobho, umnumzana David Coulthard, waze enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amadamu akobulawayo awanelisanga ukuthola amanzi eneleyo ngoba alokhu ewomile. UColtat ukudaza uhulumende ukuthi angenele ukuze kuqedwe udubo lolu olusolulesikhathi eside. Uhlaziya lolu daba udaba kancinciwe weStudio 7 uxoxa lokansila kaward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Imtshina yethu yepompa amanzi isuke ke yafa. Umtshina wethu omutsha wokuqala vele waphanjaniswa yitransformer eyadubukayo. Then sabe sesibuyela kumtshina omdala njengoba likwazi ukuthi imtshina emdala isigugile ayikwanisi ukuthi idonse kwesikhathi eside. Ukukhona ukukathesi ke ngokuthi ke izesa isilungisile ama-transformers ayo leyo mtshina wathi lowo mutsha usulungile kodwa kuyathatha ke isikhathi ukuthi ama-reservoirs ethu aphike ebe kuma-levels ukuthi senelise ukuthi sinikeze abanikazi besikolo zikamthwakazi amanzi. Ikhangelele ukuthi lokhu uzasithathile amanye amalanga amabili.
Udubo lolu selulesikhathi eside lukhona njalo sibonele siba lomhlangano lohulumende labanye sekuminjani ekulungisiseni udubo lolu.
Sesike sathuma ke ikula elihambeke lahlangana lama-ministers, uminister we-local government honorable Chitando, uminister of lands and water honorable Masuka. Baba ke lomhlangano ke umhlangano wawulezicelo ezithile esakuqala ke singisona esoke esokuthi sidiclare sinike ke declaration ukuthi iBulawayo kumele inikwe isicoco ukuthi it's a water crisis city, so we really needed i declaration le ukuze isincediseke ukuthi ivuleke ifunding from government lamanye sithi ngama potential players asincedise. So ke babuyile baletumbiko yiko kulapho kwabuya kwaona sekulama reports e glass block dam. Uminister sithi yenzani lisayinelane isivumelwano leso i glass block dam yenzwe, kodwa ke i glass block dam ikhatshana, it's 24 months away and abantu bakubulawayo basebefile. Sithi uhulumende kathesi yena ke upresident umungameli welizwe ubaba uMnangagwa engenele kudaba lokubulawayo.
Sibone uMayor Coulthard ekhuluma ukuthi amadamu akobulawayo angenisanga amanzi ngalesi sikhathi, isikhathi sezulu sesisiyaphela. Udubo lolu sikhangelela ukuthi lungakhula kanganani ngokuya kwesikhathi lonyaka.
Amadamu kangenisanga amanzi and lokho ke kutsho ukuthi luhlupho. Isicelo esesisicela kathesi ke ukuthi ke abantu bakithi abangakwanisa amasethi ngama-private players besincedise kudrilwe ke ama-boreholes kube ke lama-water bowsers.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho, ukansila kaward 9 kobulawayo ubexoxa ecingweni lodaba kancube weStudio 7. Zimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba sokutholakale umkhakha wegciwane elibangela umkhuhlane wepolio ngemva kokuhlola amanzi awezinye izambuzi kobulawayo kulandela ukuqhamuka kwawo eHarare. Lokhu kwenzakala uhulumende ephakathi kohlelo lokunikeza abantwana abaleminyaka engaphansi kwelijumi umuntu wokwenqabela umkhuhlane wepolio kanye lokwenqabela lokwengezelela amajekiseni awokuvikela igciwane lohudo wona okubikwa usutholakale lakwezinye izigaba zelizwe lapho owawungekho khona. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomongikazi ongathandanga ukuzibetha ngegama.
Amanzi ayahlupha edolobheni lakobulawayo, ayahamba kwesikhathi eside, lanxa esebuya kawabuye ehlanzekilele khona ukuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuya ezimpompini esenganabomvu, abuye ngani asenokunyuka lodaka. So into esingayazi kahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashu ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu ikakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kubo-Harare bekuya lama-truck bezothengisa ama-fruits, ama-vegetables emgwaqweni emavending stores abo asegcwele ezitradeni songani akula nje control ngokubuthwa kwezibi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi ikakhulu phakathi edorobheni.
Kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane?
Isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokho okuthengiswa esitradeni okuningi kuvela endaweni ezithiyekiyeneyo kuvela lapha endaweni lapho okuthiwa khona icholera isibhasi kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi lafana ukuthi uyabhongozela nxa kuzintethe phinga kuphuma imanzi i-running water. Sengakutsho ukuthi kageziswe ngamanzi i-running water ukuthi ukhongozele ugezise ama-fruits akho ugezise ama-vegetables akho ungakawapheki. Siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabangazi bathi nxa besiyahlangana kule emcimbini sinezifo ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zinjengamasaladi zibe ama-vegetables aluhlala akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane. Sikhuthaze ukuthi abapheke ukudla okuzaphekwa kuxhwathe kudle kudliwe ba-avoid-e ukuthi badle izinto ezizifutaza njengama isaladi angaphekwayo. Nxa befuna amasaladi kabayenzelakani aphekwayo njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi nga kuyavumakala ibe imbuthano ezabe ikhontrolwa sibili abantu bangaphekuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekileyo kangako.
Lo ngumongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni losithandekile Mdlanga we-Studio 7 esegweru. Umthethondaba we-Ayikhodi sinqume ukuthi ikholeji leBulawayo Polytechnic akumelanga liphoqe abafundi ukuthi babhadale imali yefees ngedola leMelika kuphela ngoba lokho yikwephula umthetho. Ikholeji leli labojiswa ngomunye umfundi uDanford Prosper Gudarani Sithole encediswa ngamagqwetha enhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso kobulawayo umnumzana Chris Fundirwa othi bayajabula kakhulu ngalesi sinqumo.
Siyajabula kakhulu ngesinqumo lesi ngoba nje ayisikho okokuqala kwenzakala njalo nasiharare port so ngakwenzakala njalo esigaba epot siyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiliphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani, kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa leyedluleyo amakholeji lawa ebethatha iZimbabwe idola kodwa-ke sikhaya li-trends yekuthi from late last year and early this year amakholeji lawa one by one lokhu ethinta amapholisa awo efuna ukubuya kuwa ekuthatheni i-UST yinto eqale ngeminyaka oyedluleyo usuzaphela ngeminyaka lowo uqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo, bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona laba abaningi abehlulekileyo ukubhadala ifisi?
Abaningi sibili iyabakhama intengo le, abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba lisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafuna abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar and balutshwane njalo abahola imali elithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kuma-portal wethu. So kunje so iningi sibili lesiye kodwa-ke besithi njeabafundi siqale simise ukuthi beqale bengathathi i-US bechaje i-NRSC then sesisuka lapho-ke sesizama sifunde-ke ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafee kumayunivesithi wonke nje jikelele yehle ngoba kunje so ayiphezulu kakhulu, iphezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholeji abhadalisa as high as 900 US dollars, amanye akubo 600 US dollars. Intengo nje zisuka khonapho nje from 400 up to 900 yirenji yamakholeji amaningi and sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 US dollars even next year ibuya i-RTGS abalutshwane kakhulu, iningi 200 to 400, that is range. So ungabona ukuthi umholo womzali wonke wokwenyanga yonke awukwani ukuthi umbhadalele mina isimesi siyingakhanye ngeli amatshaji kanjengakwa accommodation, transport, upkeep, stationery konke lokho. Sesibona ukuthi hayi into engiyifunda sibili haha iyakhama hayi kancane.
Umnumzana Chris Fundirwa isikhulumeli senhlanganiso yabafundi ezinaso koBulawayo ubexoxa lo ntukameli Nkomo kweStudio 7. Wezemelika oncintisa ukumela ibandla lama-Republicans ukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka unkosikazi Nikki Haley uthi lanxa engakanqobi kuzinga kuzigaba esezibe khona zokhetho uzaqhubekela phambili encintisa. Ngomgqibelo kuza kuba lokhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina lapho okujabuka khona uHaley. Ucwaningo olukhona lutshengisa ukuba uHaley uzanqotshwa esigabeni lesi. UHaley nguye yedwa osesele encintisa nalo Trump oqhubekela phambili enqoba lanxa elamacala ambalwa awetheswa emthethwandaba abalisa ukuzama ukugenqula impumela yokhetho lokuthi kungathembeki ngokusa amaphepha alemfihlo yesizwe emzini wakhe. Sixoxe lolandela izombusazo omnumzana Dan Moyo. Siyaqala ngokumbuza ukuthi kungani uTrump elokhu enqoba yena ebhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Aleyo na indaba edidi ingqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu olamacala angaka abe lokhu ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Weli siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala olama-indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetshiwe. Sibonile bebuzo abaningi ukuthi even angagwetshwa lizomvotela na, basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu osilungeleyo thina ukukhokhela. So thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba mina ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana lakaTrump. Abantu abaningi kangaka bebelokhu besithi nguye abamfunayo ukuthi abuze. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela uma esengumongameli lizomstopa lisithini, njengoba even amakhothi ma bamgweba bembona ukuthi ulecala lina limbona efithi ukuthi abe ngumongameli wena. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda uma ese-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law, which is something i-constitution yeleli kwele America engakuvumeliwe khona lokhu ukuthi anyone abe above the law. But uTrump simbona sebembeka kulelo zinga lokuthi u-above the law ama-Republicans. So thina sesithandazela ukuthi the rest of America ingqondo zabo zilokhu zisasebenza abasoze bakuvumele lokhu. Njalo bazovotela uBiden ngoNovemba ukwenzela ukuthi basitophe ubuhlanya lobo esibubonayo.
Unumzana Dan Moyo ngolandela izombusazwe ubexoxa echingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Abakhubazekileyo bathi bayekwa ngamathuba okuzivakazela okupheleleyo okwahluleleni kwamacala bengamiswa kumbe belalela amacala adoniswa emthethwandaba eZimbabwe ngoba akulandawo zokuhambisa ama-ramps okulotshwe nge-braille abatoliki lokunye. ULucy Selemane usedulela lolu daba.
Lokhu kukhalaza kuza ngemva kokuba unkosikazi Khudzanayi Garota owesigabeni semtoko olenkinga yokungenelisa ukukhuluma ephose walahlekelwa lilungelo lakhe lokuthola usizo lwemithetho umantshi eselahlele khatshana ukuthoniswa kwecala aliphanyeka kuleyo ndawo nyakenye. Kwakungela muntu wokutolika ngezandla kuze kwangenela inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights owadinga umuntu otolikela abakhuluma ngezandla i-sign language. Waphanyeka udaba lwakhe kulandela ukutshaywa kwakhe ngumnumzana Tendai Nyambuya, umphathintambo weKachimana Primary School eMuzi, ngesikhathi kulo mhlangano we-School Development Committee. Elinye lamagqwetha kaKarota umnumzana Kelvin Kabaya uthi bamukele ngenjabulo isinqumo sokuthi kuthoniswe icala leli.
Yimpumela endleleyo kithi ukudaba lokufinyelela ukulungiswa kwendaba emtitwandaba abakhubazekileyo bangathuliswa khona usizo.
Okhubazekileyo ohlala eStone Ridge Park eHarare, umnumzana David Jinga, uthi uqakathekile ukuthi abakhubazekileyo bathole imfundiso eyanelayo ngamalungelo abo.
Abantu bayabuya lapha bayenza amakampeni but abafundisi ama-disabled ukuthi bayenza njani, bayazi ukuthi bayaphila njani.
Usenator Anna Shiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edale lephalamende uthi kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe sonke sikhathi.
Kumele abantu abakhubazekileyo nabo bangahamba ema-courts, ama-prosecutor, kumele nawo bakwanise ukukhuluma lo muntu wonke le-sign language. Umuntu kafunde sign language from ECD.
Usenator Ishmael Joe ongaboniyo njalo omele abakhubazekileyo uthi ukulolongwa kwemithetho ephathelane labakhubazekileyo yiyo indlela engalungisisa ukubandlululwa kwabo.
Ngoba njalo ukuthi ama-interpreters le-interpretation yi-sign language kumagweda kuyabe kungasahluphi. Njalo ama-building amatsha siyabona ukuthi i-Ministry of Justice ise-accessible but akudala lawa yiwo amele kubele lama-renovations.
Leli cala kubikwa lamiswa ukuthethwa kusukela ngombimbitho nyakenye ngemva kokususwa kwalo phambi kwemithethwandaba ngabachuchisi. Ngesikhathi emiswa phambi kwemithethwandaba ngomnyaka 2023, uNyambuya wetheswa umlando wokuchaya unkosikazi Karota emhlanganweni we-School Development Committee. Umphathisikolo waxabana lomunye umbalisi ngesikhathi kuqhutshwa lomhlangano labazali kanye labantwana besikolo. Unkosikazi Karota uthi wafuqwa nguNyambuya, wawela phansi walimala isandla. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labe Judiciary Services Commission ngoba isikhulumeli se-JSC besingaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLusi Selemani Yasini.
Esigabeni esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosikazi Zanele Mguni ukukhela inhlanganiso yamayibuye People's Party elwela ilungelo likaZulu.
Njengomntwana okhulele emakhaya ngaphansi kwama-disadvantages amaningi, ithe ma ngiqeda isikolo nami ngazama ukuthi ngifone umsebenzi elizweni, ngazama i-temporal teaching. To my surprise, ngaleso sikhathi bengisasemncane ezinye izinto ungaziboni ngaleyo ndlela. Ngangithi uma ngihamba ema-ofisini sisiyafuna umsebenzi laphana, uthole kunabantu abavela outside i-province yakithi, emathebeleleni south. Labo bantu kungesibo nabantu abayenzalo emathebeleleni south, sibambe i-queue nabo, bona bayaqhathwa thina siqhathwa. Akuzange kungithathe isikhathi ke ngahlala ngagcina lami sengivumela phandle kwelizwe ngenxa yale ncindezi yokuthi abantu laba sibe kuza ukuthi uhlaleleni ekhaya wenzani, landela abanye abantwana egoli. Ngithe uma ngifika la eSouth Africa yikho lapho engaqala ukuvuleka khona amehlo, ngabona ukuthi ikhona into engahambi kahle elizweni kwezepolitiki. Yikho kwangenza ngagcina lami ngijoyine ipolitiki, ngabona kakhulukazi ukuthi abantu bakithi besides ukuthi mhlawumbe siyayisaba ipolitiki kodwa we lack that political education, ukuthi kumele abantu bakithi sibafundise kakhulu ngepolitiki, sifunde lokuzimela lokuzivela lokufunda ukudefenda ubuyimo bethu, amasiko ethu, iculture yethu, umhlaba wethu, izinto ezifana nalezo. Si-understand ukuthi masinje sisiya ezikoleni singaqhathwa kumbe singabhasi ezikolweni, that means ukuthi ukusasa lethu ezisizwe lifile. So singabantu kuyabe kumele siphakame, lezo zinto sizidimande ku-government, njalo singasabi ukukhuluma ngohulumeni ngoba kulilungelo lethu ukuthi sikhulume ngohulumeni kuma-officini because of us.
Nxa ukwenza konke lokhu njengoba ungumama, uyabongesaba ukuthi lapho engxenye yagcina ngigqoba abanye abantu inyawo.
Mina into engayinanzelelayo babuDube ikakhulukazi ngokuhlala kwami emazweni because ngihlala isikhathi esiningi, ngiye ngananzelela ukuthi vele sifile sinjalo siphila. Ngiyalwa angilwi, ungcono olwayo afele ekulweni kunawe othusaba ukulwa kodwa ekugcineni uzofa ngale ndlela ebuhlungu. Siyabagqoba izinyawo kodwa kulilungelo lethu. Siyaphila emhlabeni, asizile ukuzoncindezelwa ngabanye abantu kodwa kumele sililwele ilungelo lethu. Njengoba nabo bephakamile bathi bafuna ukusibusa, nathi kumele silwele amalungelo ethu singabantu. Ipolitiki vele injalo, siyabagqoba izinyawo kodwa uma ngilwela ikusasa labantu abami angiyiboni inkinga lapho. because ngilwela i-generation engabonwayo, ngilwela isizukulwane esingekho. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abambesale bephila le mpilo engiyiphilileyo. Angifuni ukudlula emhlabeni abantu abambesale bengelandawo yokuphila just because mina ngesaba ukulwa. Yonke into emhlabeni iyimbi, ungazibona ungafuni ukulwa. Kutho khona ukuthi kukhona ongakakuzwisisi ngempilo. Kumele siwulwele umhlaba, kumele silwele ukuphila, kumele silwele i-service delivery kulabo abasiphetheyo. Yonke into vele is about fighting.
Lo nkosikazi Zanele Mkuni wehlanganiso yemayibu ye People's Party oluvalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lelale.